Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 16 kumbimbitho 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umntwana wesikolo kathesi sikhuluma nje abaningi abantwana bamasivo sefa okutsho ukuthi isalari yomzali yona ngokwayo ayikwanisi ukubhadala ischool fees.
Ubotshwe abafundi be-University of Zimbabwe abalitshumi namuhla ngemva kokutshengisela besola leli lokitshi ngokukhuphula imbadalo yemfundo ngokuphindwe kabili.
Lapho esincintisa khona, hayi thina sibona sinqobile. Okuseleyo nje ukuthi silungiselele ukuthi sicelebrate unqoba wethu.
Sokusele insuku eziyisishiyagalolunye kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lwama-by elections. Amabandla atshiyeneyo athi akala kuthandabuza ukuthi azanqoba. Kulomnini bhizimusi wesifazana odabuka eWange osungule ibandla lezombusazwe namuhla elibizwa ngokuthi yi-United Zimbabwe Alliance. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubotshwe abafundi be-University of Zimbabwe abalitshumi namuhla ngemva kokutshengisela besola leli lokitshi ngokukhuphula imbadalo yemfundo ngokuphindwe kabili. Ngalintambama abasolwa bebevalelwe eHarare Central Police Station. Amagqwetha enhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ebephakathi kwemizamo yokuthi bakhululwe. Abafundi laba batshengisele besola ukukhwezwa kwempatalo yemfundo isuka kunkulungwane ezingamatshumi amathathu 30,000 isiya kubo 90,000 Zimbabwe dollars. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso emela abafundi iZinasu umnumzana Benoni Ncube yena osoleka kakhulu ukubotshwa kwabanye bakhe.
Sizabhala incwadi kathathu sazihambisa kibo in person kathathu. Sasifuna sabangakakhwezi ukuthi nxa lingakhumbula ukukhweza lingafiki kwintengo lezi ezinje ezinje. Nxa licabanga ukukhweza qalani liconsulte ama-students, but sibone sokukhwelile abaphenduli. Abaphenduli labo yindlela efana nalabo abezikolo ababaphenduli, so sigcina sesidinga indlela zokuthi baphendule.
Ungasilandisela nje indubo elibhekane lazo njengabafundi emakolishini lapha.
Umntwana wesikolo kathesi sikhuluma nje abaningi abantwana bamasivo sefana okutsho ukuthi isalari yomzali yona ngokwayo ayikwanisi ukubhadala ischool fees. So kutsho ukuthi ebantwaneni bonke libabonayo laba besiya ezikolo bonke balenye into abayenzayo eceleni ekwenza benelise ukubhadala ischool fees, ingaba yikuthengisa kumbe ikhonokho izigqoko kumbe ikudla, but kule nto abayenzayo eceleni. But isiphinde sithole nzima ngoba lapho esihlala khona izikole ziyathatha bonke abantwana but bengakwani kuma-halls of residence, kune sesiyarenta phandle. Umntwana ugcine sebhadala orenti abafika ku-$100 per month ngapha elabo school fees esifunekayo, kumele adinge labo grocery. Sikhuluma abantu abadla ama-1 meal a day if they are lucky. Sikhuluma ngama-classes esaqala abantu bengamakhulu amabili khathesi sekubo-8 in 3 years abaeuphuma. Amankazana athatha advantage obaba balezimali ngoba bebathatha bebenzisa abakufunayo bebathembisa ukuthi bazabancedisa esikolo. So yizindubo esihlangana lazo kakhulu. Abafana sebenza izidakamizwa ngoba akuphileki nje umuntu okhona engazi ukuthi pho kusasa ngizakudlani, pho ngizakuceda yini leso sikolo. So yizindubo esihlangana lazo kakhulu njengama-student kuma-learning institution.
Abogatsha lwezemfundo labe kolishi le-UZ ungathanda ukuthini kubo alubana belalele?
Thina njengabantwana sihlonipha siyabahlonipha iposition abalayo njengabanikazi besikolo njalo sisotwa ngabazali. Kungakho ke si-expect ukuthi labo banga-understand ukuthi sikhuluma njengabantwana. Nxa sesithi i-school fees sikhwelile yivethi, sitsho ukuthi asikwanisi ukusibhadala. And indlela e-best yokuphendula such an issue yikuthi bakhangele ama-figures laba bawa-revise, bawalungisise. Not ukuthi ubize abantu abazabuya bezobopha abantu ababutshelayo ukuthi imali yokuthi ibhadale iningi. Ngoba i-CTI affect laba abalitshumi kuphela ababotshiwe, hhayi. I-affecta ama-thousands onke ase-usage. Okutsho ukuthi kusasa abazavuka futhi bekhona. Laphambi kusasa abazavuka futhi bekhona. As long as bangazange balungise ama-numbers lawana, sizabe lokhu esiphenduka ngoba asizwi but sithi asisenelisi ukufunda.
Umnumzana Benoni Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso emela abafundi bemakolishini izinasu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengakatshelwa lutho ngalolu daba. Kusenjalo owake waba ngumeya weHarare njalo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 27 elilunga le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Herbert Gomba umiswe enkantolo namuhla esetheswa amacala okwephula umthetho wezokhetho we-Electoral Act. Abachuchisi batshele umthethwandaba ukuthi ngesikhathi uGomba encintisa ukuba ngukhansila kukhetho luka-2018 wabhalisa ukuthi wayehlala endlini yabazali bakhe yena engahlali khona. Bathi wabhalisa njalo abantu abavotayo abalitshumi lambili i-12 ukuthi bahlala kuleyo ndlu khona kungayisilo qiniso. Amagqwetha kaGomba acele inkantolo ukuthi imkhulule ngesibambiso sebheyili njalo isinqumo lesi siza kwethulwa kusasa. Sokusele amalanga ayisishiyagalolunye kuphela 9 ukuthi kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections mhla ka-26 ngomgqibelo weviki ezayo. Amabandla ezombusazwe akhangelelwe ukugqiba imikhankaso yawo ngalimpelasonto kusiya ekuqaleni kweviki ezayo lapho azazama okokugcina ukuhuga abantu ukuthi bawavotele. Sixoxele sikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Lapho esincintisa khona hayi thina sibona sinqobile. Okuseleyo nje ukuthi silungiselele ukuthi celebrate unqoba kwethu especially kuma constituency abo aphezulu lawa owe parliament. Lapho sincintisa khona ku council zikhona indawana ezintathu kumbe singathi maybe ezine lapho esazi khona ukuthi siyanqoba njalo. So hayi thina sesizilungiselele sibili ukuthi sivule la mambodlela ayo champagne. By next week lelandelayo siyabe sokuvelele sobala ukuthi sinqobile njengozapho.
Nxa bekhona Ndlovu abangakabi leqiniso lokuthi bazavotela liphi ibandla kanye lalabo mhlawumbe asebesitshela ukuthi bazavotela amanye amabandla, mbiko bani ongathanda ukuwufikisa kubo?
Kule nhlobo eziningi eze-devolution of power eyiyo esimi ngayo thina njengozaphu, uhlobo lwethu olwe-devolution of power akusiyilo lolu hlobo olukhona kusisekelo sombuso welizwe khathesi. Babuya bathela amanzi amaningi uhlobo lwe-devolution. Olwethu uhlobo lwe-devolution yilolo esikhangelele ukuthi uZulu azibuse ngokugcweleyo, njalo ukuthi umnotho osendaweni ubenefite abantu baleso sigaba. So nxa kuyikuthi abantu bafuna ukuthi kuvezeke lokho, sibacela ukuthi bavotele uZaphu. Okwesibili njalo okumqoka lakho ikuthi abantu abananzelele ukuthi labo esincintisana labo bebevele bephete kodwa ke isimo sezindaweni lapha abaphete khona akula ngoquko abantu balokho behlupheka and it's getting worse sesisithi khona laba abahleli FNC mhlawumbe zalaba kade becabanga ukuthi bangavotela lawo mabandla abephete thina njengozaphu siyazinikela kubo ukuthi bekhethe thina basinike ithuba ngoba bayazi ukuthi lapha tesiphethe khona from 1980 to 1985 kumakhawunsela obulawayo bemuhle enxomeka
umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu amanye amabandla aqoqela elezanu PF, EMDCT kanye leCitizens Coalition for Change lawo aza kwenza imihlangano labasekeli bawo endaweni ezijiyeneyo ngempela sonto. Kodwa ibandla le-TRIPC lithi amapolisa akhanya engafuni ukupha umholi walo umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokukhankasa emaswingo ngesonto. Ulomnini bizimusi wewange osungule ibandla lezombusazwe namuhla elibizwa ngokuthi United Zimbabwe Alliance. Unkosikazi Elizabeth Valerio utshele intathelizindaba eHarare ukuthi bafuna amazwe omhlaba athathe amanyathelo ukuze leZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Uthe ibandla lakhe lincintisa kuma-by-elections endaweni ezifana leKwazana East, Harare East, Mbizo kanye laseKwekwe Central. Unkosikazi Valerio ulenkampani ebona ngenyamazana zenhle. Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi elemelika kumele libambisane lamazwe omanyano we-North Atlantic Treaty Organization i-NATO bancedise ukuvimba ele-Russia lingahlaseli endaweni ezilabantu abangahlomanga elizweni lakhe. UGibbs Dube uyalandisa.
UZelensky owethule umbiko lo namhla ekhuluma kudala leCongress lakwemelika esebenzisa ukulembo okuxhumana uthi ucela njalo izikhali lokunye okokuvikela ilizwe lakhe elihlaselwa ngamandla neleRussia. Uthi eleRussia libhomba ngamandla emadolobheni akuqela eleKiev, Mariupol, Irpin lamanye.
Russian troops have already fired nearly 1,000 missiles at Ukraine. Countless bombs. They use drones to kill us with precision. This is a terror that Europe has not seen for 80 years, and we are asking for a reply, for an answer to this terror from the whole world. Is this a lot to ask for, to create a no-fly zone?
Ibutho lakwele Russia selisebenzise amabhomba edlula inkulungwane kwele Ukraine. Libhomba abantu santando. Lokhu akuzake kwenzakale emhlabeni wonke jikelele. Kambe singabe sicela ukwedlula silisa amalawulo na nxa sisithi kumele kuvinjwe emkhathini kwele Ukraine kube lalokho okuthiwa yi-no-fly zone.
Russia would not be able to terrorize our free cities. You know how much depends on the battlefield, on the ability to use aircraft, powerful, strong air aviation to protect our people, our freedom, our land. Aircraft that can help Ukraine.
Nxa usehlula sicela izikhali zokuvikela uZulu lezi ndizamtshina zokuthi sihlasele lathi. Ngiyacela kakhulu.
I have a dream. These words are known to each of you today. I can say I have a need.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kunzima ukuba elemelika lomanyana we-NATO benze okufunwa nguZelensky.
Umongameli we-Ukraine inkulumo zakhe le-US Congress idale likhulu nxa liqondane lokuthi i-America kumbe amabutho e-NATO afake imkhonto emkhathini kumbe singathi ngesikhiwa ino flying zone. Angikholwa ukuthi amalunga eCongress azavuma ngoba kuyabe sekusujuti vele sekufike isikhathi sokuthi amabutho eAmerica namabutho eRussia bexabane belwe emkhathini.
Ungwenya uthi kumele amazwe la akhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine okulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe.
Yizo eziyanceda ukuthi engxenye kube lokugasa kwekuthunjwa. Kodwa njengomahlane sitsho ukuthi uPutin vele udembe khonokho ukuthi uzathumba i-Ukraine.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uthi kukhanya engani uZelensky usethule nzima.
Into yokuqala yokuthi bokungamelanga vele kuyiwe empini phakathi kweRussia leUkraine, kodwa ngoba uhulumene weUkraine ekhokhelwa ngupresident wabo wayala ukulalela izixwayiso, wavumela ukuthi izwe leseMelika lifake ama-military base. Wayecabanga ukuthi i-America le-NATO bazomalaye empini le-Russia. Sekhona ukunanzelela khathesi ukuthi angeke bamelaye. Yikho ke esezama elokhu ecela ukuthi kube lama no-fly zones.
EleMelika lafakela umkhokheli wako le-Russia uMnumzana Vladimir Putin izijezo zenotho kulandela ukuhlasela kwakhe eleUkraine. UPutin laye uthi usefakele umongameli Joseph Biden izijezo zenotho. Okwamanje uBiden ukhangelelwe ukuba uzanika eleUkraine izigidi ezingamakhulu ayisitshiyangalombili zamadola, $800 million yokuthenga izikhali zokulisana leRussia. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Esigabeni sesizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe liviki, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lomnumzana Cecil Spanda odabuka eMzingwane ohlala ePennsylvania khonapha eMelika. Ngenxa yokuthi kazange akhohlwe imvelaphi yakhe, uSpanda wakhe isikolo sesekendari eMzingwane lapho akhulele khona.
Indawo lapho esakha khona isikolo indawo lapho engakhulela khona eMzingwane emaphandleni, emangakhukazalelwe eChallenge. Sasihamba umango odlula amakhilomitha ngu-10 sisiye esikolo, siphinde siphenduke futhi amakhilomitha njalo. So lami ngithese ngithole nje ongamasenti okuncane, ngase ngibona kungaba umbono omuhle ukuthi ngincedise abantu abami ukuthi bona bengadluli ekunzimeni obunjengalobo engadlula kibo mina. Yes.
Akusichazisele imbali yakho usuka khona le uzube lapha eSemelik.
Ngakhulela eChallenge, ngihamba kuphana isikole ngangena kithi kodwa eMzinyathini High School. Ngafunda khona ngale uform 4 kwakungela form 6 khona eMzinyathini. So sokubhalenya kuform 6. Ngase ngihamba ke siya kobulawayo, ngisadinga indawo ka-form 6. Noma nje abangakithi sasingelandlu yokuhlala, but hayi ngayithola indawo. Ngacathisa ikhanda kwabanye khonapho kuma-one room. Sese ngiqeda form 6 lami, ngase ngithola indawo lapha ecollege enkulu i-Nust ngafunda khona. Ngaqeda ngo-2006. Ngithe ngiqeda khonapho 2006 azange ngihlale nje isikhathi, ngathola elinye ithuba lokuthi ngibuye lapha e-America ngo-2007. Sengibe lapha e-America kususela ngo-2007.
Wafundela umsebenzi bani?
Nathi ngafunda ukuthiwa i-media studies.
Lo mcabango wokwakha isikolo waba ngowakho wedwa kumbe wakwenza labanye?
Umuntu waba ngwami, ngase ngufaka kebandla ukuthi hayi nanti iphupho engilalo. Okokuqala ngahamba kuzakhamizi abantu bakithi engikhulele kibo, ngazitshela ke izakhamizi ukuthi hayi nanti iphupho engilalo. Zalamukela lelo phupho ngenjabulo. Yizo ke ezenza kwaba possible ngoba lazo zathi hayi ilendi nansi, chebe nansi, lathi okunye sikwanisa ukwenza ngamandla ethu siyakwenza. Mina ongase ngikwenza lapha ukuthi ngidingeke imali yezinto ezingatholakaliyo ekhaya uthenga into njengesamende so yes kwakudingeka ukuthi ngitshone esikhwameni but kukhona abanye abaphumayo bangincedisa kuthiwa ngama-donations phosele okuncane abanye ekhaya abanye umuntu abuye nje samende lokho esiludinga futhi uncedo nxa ufuna ukuthi umuntu esincedise ngokuncane siyakwamukela ngoba isikolo ngesabantu isikolo ngesithi abantwana baphumelele
isikolo lesi ngese-primary kumbe ngiyi-secondary
isikolo yi-secondary
selakhile okungakanani ukuthi abantwana sebeqalisile isikolo lo nyaka
yes isikolo sivuliwe kathi sivule isikolo ngo-14 February isikolo form 1 bevula labo bavulile so kulabo form 1 kuphela abangu-40 abaqalisilayo wonke bongu-40 ngabakhona apha esigabeni wonke umuntu wakhona ngabakhona apha esigabeni akulwa omunye ophela kwenye indawo
liqoqani ukuthi size sifike ku-form 4 kumbe ku-form 6
iphupho yokuthi kube kuqhansa kwe-form 6 kuze kuyefika lapho kugcina khona mbe ngawufuthi uNkulunkulu lokho esiphila kuze kuye phezulu kwabe kugcina kwi-university bekugcina ngapha but iphupho yokuthi kulokho kuqhubeka siba isikolo esisiza abantu bakithi ngayo yonke indlela i-education yale i-academic nama-vocational lazo zonke nje izinto ezinga-empower abantu bakithi
kulezakhiwo ezingaki esezimile khathesi
khathesi kulamaklasi angu-2 yamablokhu la abele 222 asefulelwe aselungele ukuthi abantwana bafundele kiwo then ikhona enye iblokhu AS3 yona siphelile yasilindele ukuthi ifulele asikayifuleli and then ikhona-ke indlu enkulu eyamatitsha lezambuzi kule sikotsho esesola lesisikotsha manje ngesola le tanka yakhona but lokho esisakha kathesi kulezinye izindlu ezakhiwayo so kwakha kongaphela
kho-ke lokho lusaludinga uncedo
kathesi uncedo sesilufuna kathesi izinto ezingancedisa ukuthi abantwana laba bakwanise ukufunda ngendlela eyesimanjemanje ezinjengamakhompyutha kakhulu ukuthi baqwanise ukuthola amabhuku ama-textbooks bathenga amatraweli konke ngoba abantwana laba basuke ezimulini lapho imali yabenganilithwane so nxa umntwana akhona sithi wena ngicela ube uthenga wakho amabhuku kuba lobunzima obukhulu
abangathanda ukuthi bancedise kuhlelo lolu bangakuthinta njani
abangathanda ukuthi bancedise lapha inamba ethi yona +1 1267 992 7597
alicabanganga ukuthi lifake lani ku-social media ukuze lienelise ukufinyelela abantu abaningi
khona i-group ku-social media okuthiwa yimlomotsha MLOMOTSHA group yesikolo ekhona ku-Facebook khona futhi i-website esisebenzisayo okuthiwa yinehemiahgeneration.org ihlanganiso ekhona lapha eyiyo ekwanisa ukuthi yamukele izipho eziyabe zivele ebantwini abajiyeneyo especially abasemazweni okuthiwa yinehemiah sikunehemiah webhayibhilini nehemiahgeneration.org
umnumzana Cecil Spanda isizalwane sezimbabwe esihlala ePennsylvania khonapha eMelika Direct from Washington, the voice of America, VOA. Amazwe afika phose amakhulu amabili 190 aqoqela eZimbabwe asembukisweni omkhulu owe 2020 World Expo eDubai kwele United Arab Emirates. Umbukiso lo wawumisiwe ngabaqondisi bawo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority, abaqondisi bamankampani abadabuka eZimbabwe lakwamanye amazwe bakhona kulumbukiso njalo babukisa impahla etshiyeneyo. Kubika u-Ezra Chisa Spanda.
Ngomvulo kwenziwe umcimbi omkhulu kulumbukiso kulusuku olwabekwa ngabe Dubai 2020 Expo abalubiza Zimbabwe National Day lapho ele Zimbabwe belinikezwe ithuba lokuthi libukise njalo libonise umhlaba ngelikwenzayo kwezomculo imigido lezamasiko. Konke lokho bekuyinjongo yokukhanga ezethekele ukuthi zibuye eZimbabwe. Umnumzana Chief Koti, umqondisi weZimbabwe Tourism Authority, ochazisa kabanzi ngeDubai 2020 Expo Zimbabwe National Day.
Lamhlanje bekulilanga lokuthakazelela ilizwe laseZimbabwe e-Expo. Kuhambe umongameli welizwe ekade xhaswe abaphathi ntambo ababona ngengatsha ezehlukeneyo elizweni laseZimbabwe. Kube lomdlalo omkhulu kakhulu okade nanzelela uthakazelela njalo ilanga lalamhlaleli kade libekiwe ku-Expo ukuthi lilanga leZimbabwe. Sizabe siqhubekela phambili ukukhwabithekisa izethekele ukuthi zibuye kuleli lizwe laseZimbabwe.
Umnumzana Nicholas Moyo, umqondisi we-National Arts Council of Zimbabwe, okuyinhlanganiso ebona ngezabaculi nezemidlalo yokulingisa lokunye, yena-ke uchaza ngokuthi eleZimbabwe belidingani lapho.
Abanelisa ukubuya bezo-investa eZimbabwe. Enye into emangalisayo kakhulu indaba zezemidlalo lezamasiko. Sibona lapha ezamasiko ziyizwe eziqala kakhulu kuzone 1 nxa ungena kupavilion yeZimbabwe, kukhulunywa ngokuthi esilakho eZimbabwe kuyini, imigido yethu iminjani, amaqembu ayenza kuhle manjani, mangaki, wapi.
Abaculi beZimbabwe omoya uthi bathaye kwazwakala kulumbukiso
athi yethu isi ikwelinye ibanga, njalo amagroup la amalutshwana abuyileyo abuya ayisebenzisa lendawo kakhulu ukuze bathole eminye imisebenzi. Sikhangelela ukuthi ngemva kwalokho okwenzakalayo lapha sibe sesikwazi ukuthi imisebenzi etholakeleyo kwezemidlalo ingaba mkhulu kangakanani.
Ngaphandle kukatha preza ojabulise abantu kulindawo, umculi oloduma kobulawayo uSiyanda Ndebele unikeze uZulu ukudla kwamehlo lendlebe. Yena-ke manje uthi usuthisekile ngohambo lwakhe eDubai.
Siyaziqhenya ngoba siliphakamisile iflag laseZimbabwe. Wonke umuntu ukhuluma ngezintombi zomqangala, osisa abatshaya ingungu, osisa abagidi umchongoyo, isichikichi njlamu. Ngiyabonga kakhulu iZimbabwe ngokusisekela okungaka lokusinika iplatform le yokuthi sihambe siyesukumisa iZimbabwe, lokuthi abantu bazi ukuthi kunengi abangakuthola ngaseZimbabwe.
Iqembu lezomdabu eligoqela abaculi bakobulawayo abathiyene abaziwa ngokuthi i-Songs of Lozi K bathaye kwezakala uZulu lapho wasala icela umphehlo. Umnumzana Simon Mambazo ngumqondisi waleli qembu.
Besiperforma sitshengisa inkokheli zaseZimbabwe ngenxa yokubana bekulilanga ukuthiwa iZimbabwe National Day. Ayikuhambe kuhle, abantu basithakazelele umdlalo lo othi Songs of Queen Lozi K. Uyabonisa ukubana sikhulisa amagama enkokeli ezadlulayo, Lozi K, oLebhengula, abantu abaningi asisibakhohliwe, oJoshua oMqabuko uNkomo, bonke abakhokhela abenza iZimbabwe yaba yilokhu yikho.
ELeZimbabwe lenzile konke okumele likwenze kulumbukiso, lizama ngamandla wonke ukuthi amanye amazwe azotshala imali elizweni ukuvula amabhizinisi kanye nokukhanga ezethekele ukuba zibuye ngobuningi. Umbuzo yikuthi kambe lumbukiso weDubai uzanceda ukuthuthukisa ezomnotho weZimbabwe na? Isikhathi yiso sizakutsho. Ngimele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Band.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubotshwe abafundi be-University of Zimbabwe abalitshumi namuhla ngemva kokutshengisela besolaleli kolishi ngokukhuphula imbadalo yemfundo isuka kubo 30,000 Zimbabwe dollars isiya kubo 90,000 dollars. Sokusele insuku eziyisishiyagalolunye kuphela ukuthi kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections. Kulomnini bhizimusi wewange osungule ibandla lezombusazwe namuhla elibizwa ngokuthi yi-United Zimbabwe Alliance. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Asibeni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa. Yimi uNtungami Linkomo.
See
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.